So we seek out this end of a VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Elingayili tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-10 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So you can imagine trying to develop a vaccine, you know, by the time you think you've made headway, the structure looks different. Because you are going to come over and say, I'm going to influenza. Each year, the vaccine is used as a year they have to manufacture a new vaccine.
Ingcwethi kwezempilakahle zipha imbono yazo ngomuthi wokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni ikakhulu kobulawayo liqansa.
Umkhuhlane wesihudo uyamemetheka egcweni lakobulawayo emalokitshini amaningi. Abantu bakhuluma ngokugijinyiswa izisu. Konke khona kuyana kubangelwa ukuthi amanzi abantu asebewathola agcine ngasahlanzekayo ngenxa yokuthi impompi ziyahlala isikhathi eside zingatholi amanzi.
Uzulu kobulawayo usedlela evalweni esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ngoba inani labantu asebebanjwa umkhuhlane wesihudo liqansa. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayi-9. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulomuntu oyedwa wesigaba senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo. Kwafunyanwa abangamachumi amathathu belegcikwane leli kulabo abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 kwaba ngamakhulu edlula amabili lengxenye 254. Sebezinkulungwane ezedlula ezi-9 lengxenye 8561 asebetholakale belegcikwane leli elizweni. Lokhu laqhamuka ngombimbitho lonyaka. Asebesinde sebesedlula inkulungwane eziyisithiyagalombili 8023 kuthi abalokhu begula bona bengamakhulu phose amathathu 284. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lanhlanu 45,689. Abekolishi le-Johns Hopkins University eleMelika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amahlanu lanye 50.9 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Kunjalo nje inkampani elungisa imithi eyakweleMelika e-Pfizer International ibike ukuba umsebenzi wokulungisa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus usukuzinga laphezulu. Kunje umuthi abalawo owe-vaccine ubikwa ulamandla angaba isilinganiso samachumi athoba minwe minye ekhulwini 90%. Linkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi lukahulumende weleMelika owe-US Food and Drug Administration kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba, upracetist Jeremiah weStudio 7 uxoxe lodokotela Ernest Mkhwebu isizalwane seZimbabwe esisebenzela edolobheni le-Perth kwele-Australia.
Inkinga siba layo ukuthi ukuthi kube le-vaccine into ethatha isikhathi eside kakhulu ku-research ye-vaccine. Lokhu konke kubangela ukuthi kuyabe kumele ukuthi kube le-vaccine esithi thina the vaccine is effective in terms of ukuthi nqabeli i-COVID-19, but sifuna njalo kube le-vaccine esithi thina i-vaccine le-safe. But konke khonokho kuyakumela ukuthi kuya kukutati iskati. Ngaba kuya kali salele, kuwe nyamazanini, kuwe bantwini, you know, and all this, you know, takes a lot of time.
Abe zempila kahle bathi bona amagciwane anjenge COVID-19 ayaguquka. Ungachasisa kabanzi na ukuthi ngoquko bani ebakhona dokotela?
Inkinga sibalayo ama viruses as well ukuthi ama viruses achiyana lama bacteria. You know, ama bacteria siyakwanza ukuthi sibe lama antibiotics, sibe lama vaccine esingakwanisa ukuthi siwasebenzise. Sikwanisa ukuthi siyenqabe imikhuhlane ebangelwa ngama bacteria. Kahlale umhlobo munye. The structures of COVID-19 yayikhona November, December last year. Now, Kangela Katese labels, Kangeli, the city tonight, genetic analysis, Kuava Kukanya Uti already, Sevula Matuana, Ave Elomso, the structures, it's the new structures, I say, Sichi and Lalisus, so, as we released so originally. So you can imagine trying to develop a vaccine, you know, by the time you think you've made headway to a structure, as I see, it's corner 2019. We compare like a discipline and the structure looks different. So you are going back to the lab again, which you pin to some bone, which you know, we you know, and so which you the vaccine, which will be, you know, stable. Because I was going to know who doing the influenza. Each year, the vaccine is a flu or influenza. It's a new vaccine that we get. So every year, they have to manufacture a new vaccine. Because of the nature of our viruses in the land as pattern. So it's a mammoth task, isn't it? You know, now Zamugulu is a lento, a little and yet ginger, would he is the Mosao. He could have a Sibakonale linking.
Lina Jenging Witty is his Empilagashi, Elikanyeleni, a M7zini Ugulumiso, a vaccine lay.
One of the things esingathina sebasifuna ukuthi maybe kungayenza kala ukuthi igcikwane leli tshintshe libe ngumhlobo ongasa bulala abantu, umhlobo ongasa bangela ukuthi abantu bagule kakhulu, bangakwazi ukuphefumula, bangakwazi ukuthi kube nge-influence ukuthi influenza, you know, 1918, 1919, you know, yabulala abantu abaningi kakhulu, but katoka kade sisiseselisi igcikwane likwanisa ukuthi silizuze sibe lokhu ngama-muscle pain, muscle ache, you know, sikwanisa ukuthi after 2-3 days sikwanisa ukuthi sibe ngcono sibile esimeni sethu.
Lo bekungudokotela Ernest Mkhwebu, ingcwethi kwezempilakahle eyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia. UZulu kobulawayo usedlela evalweni esesabela uqhamuka kwemikhuhlane ngemva kokubona inani labantu asebebanjwa umkhuhlane wesihudo liqansa. Isimo lesi siya sesiba sibi ngamandla ngenxa yokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umasipala wakobulawayo wethule umbiko oveza ukuba kulabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu, i-488, ababanjwe isihudo ngontulikazi. Leli nani lehle laya kwabangaphezu kwamakhulu amathathu, i-338, ngoncwabakazi, kodwa laphinda laqansa laya kumakhulu phose amahlanu, i-472, ngompandula. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, iBupra, umnumzana Thembelani Dube, uthi ikhansili kumele inanzelele ukuthi impilakahle kaZulu isengozini.
Umkhuhlane wesihudo uyamemetheka edweni lakobulawayo, emalokishini amaningi abantu bakhuluma ngokugijinyiswa izisu. Konke khona kuyana kubangelwa yikuthi amanzi abantu asebewathola agcine ngasahlanzekayo ngenxa yokuthi impompi ziyahlala isikhathi eside zingatholi amanzi. Kube sokusithi-ke nxa amanzi lawana sebuya irusana eyabisezimpompini ibe sisiba yiyo efika ezindlini zabantu. Thina njengenhlanganiso-ke sike sahlala phansi sakucubungula konke khona ukuthi saze sibone ukuthi sazise umansipala ngalolo daba lokuthi bananzelele ukuthi isihudo sesingaba ngumkhuhlane omkhulu kakhulu edolobheni. Ngokunjalo-ke kabahlalahlale bavule impompi ngemva kwamalanga amabili, ngemva kwamalanga amathathu.
Unkosikazi Melissa Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kubuhlungu ukugijinyiswa yisisu kungelamanzi.
Siyakwazi ukuthi izulu alinanga kuhle eminyaka edlulileyo, kodwa akube le ndlela yokuthi lathi singathwali nzima, ngoba khathi siyananzelela sesihlala isikhathi eside singelamanzi, asiwaphiwa malanga onke. Akusoze kwekele ukuqhamuka imikhuhlane eminye.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wezakhamuzi zakoBulawayo, uthi kukhona okumele ikhansili ikwenze kusasemasinyane.
Hayi, ikhansili kumele izame iplani ngendaba yamanzi le, ngoba isihudo sesithwali senzima abantu, ngoba lezibhedlela zangikhona kulamithe kwanisa ukuthi sincedise. Kumele ikhansili izame iplani ibone ukuthi iyanika amanzi aklini kwenzela ukuthi abantu bengabi le diarrhea.
Unkosikazi Sibongo Musa Maphosa ongumongikazi uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wesihudo.
Isihudo sibonakala ngokuya ngaphandle kaningi-ningi. Normally esikhathini esiningi sihamba ngaphandle kanye kumbe kabili ngelanga, so ungabona usuhamba kaningi-ningi maybe ka-4 kumbe ka-5 yabe sowuyisihudo. Okunye ukuthi umuntu uyabe sizwa isisu sibopha sisiba buhlungu. Ungahuda kaningi nxa sokusiba ngasokukhulela, i-temperature iyakwanisa ukukhwela, uyawusiza udinwa, ungasela amandla. Isihudo lesi singakuqalisa. Okuqakathekileyo yikubona ukuthi siyangezelela ukuhlanzeka kwethu.
Imizamo yokukhulumisana lokhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zezempilakahle koBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo kaStudio 7 ethunyelwe enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Kodwa utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ukuswelakala kwamanzi sokusenza kube nzima ukuthi kuhlolwe imbangela yesihudo, ngoba indawo eziningi lapho abathatha khona amanzi ukuthi bawahlole kuyabe kuwomile kungelamanzi. USibanda uveze njalo ukuthi ikhansili seyathatha amasampuli angaphezu kwekhulu lamashumi amabili, i-122, ukuthi bayehlolisisa okungabe kubangela isihudo lesi. Idolobho lakoBulawayo liphakathi kobunzima bokuswela amanzi, okokuthi amalokitshi amaningi athola amanzi kanye ngeviki, kuthi amanye aselezinyanga phose eziyisithupha engatholi ngitsho ithonsi lamanzi empompini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ugatsha olubona ngokuqutshwa komsebenzi kungatsha zikahulumende welemelika olwe-US General Services Administration kumbe GSA lubikwa solusebenza phansi kobunzima obukhulu, ngoba solubanjwa ngamandla ukwamukela ukunqoba kukamnumzana Joe Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukuba baqalise ukuquthelwa intambo zombuso. Umqondisi we-GSA unkosikazi Emily Murphy owabekwa kuleso sikhundla ngumongameli Donald Trump uthi uzakwenza lokho nxa esephiwe imvumo yokuthi enze njalo, ngemva kokuba uTrump esegqibe uhlelo lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho. Njengemvama iqula likaBiden kumele ngabe seliphiwe izigidi eziphose zifike ezilithumi, $9.9 million evela esikhwameni sikahulumende ukuze kusungulwe ihlandla lakuqala lokuquthelwa intambo zombuso lenelise ukuqatsha izisebenzi ezingaba zinkulungwane ezine eziphuma ebandleni lamademocrats. Obona ngokuqutshwa kwenhlelo ku-GSA, uMary Gilbert ubikwa etshele izisebenzi zohlangothi lwakhe ukuthi okwamanje kungeke kwasungulwa inkulumo lequla likaBiden okulakho ukudonsa kuze kuyefika inyanga ezayo lapho uTrump akhangelelwe ukugqiba uhlelo lwakhe lokuphikisa impumelo yokhetho. Njalo izigaba zonke sezisethula okusemthethweni impumela yazo. Isimo esinje besingakaze senzakale eminyakeni engamashumi amabili adluleyo, ngoba kugcine kwenzakala ngokhetho lomnyaka ka-2000 lapho kuze kunqikilane umongameli George W. Bush wama-Republicans lomnumzana Al Gore wama-Democrats, owagcina esamukela ukunqotshwa ngemva kwenyanga ukhetho lwenziwe sebeke baya emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuka ukuziphatha kukaBiden. Umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe nguye osungula lingxoxo.
Zidlulisa amazwi okubonga kakhulu kuma democracy kubantu baseUnited States kubo bonke abahlali bakule ndawo ngokuvota ngokukhululekileyo lokhetho lwangkhona luko obelukhululekile. Siyabonga kakhulu kuJoe Biden, siyambongela kakhulu, sethemba ukuthi uzasebenzisana labantu, uzasebenzisana noZulu, asozebe naye inketha bechabe. Sibonge kakhulu la kumama u-vice president wakhe.
Ukubona njani konke lokhu baba Mthombeni?
Baba Dube, hayi, nxa sikhangela ukhetho lokuhamba kwalo okwalesi sikhathi, sibona ngathi kuhambe sibili ngendlela yona le besingathi sicabangela kuyo ukuthi khona ukhetho lolu luzaphuma ngendlela yona le oluphume ngayo. Kuphumelele sibili, thina besikhangelela ukuthi uBiden awine, njalo sibona ngathi yikho kanye sibili okwenzakeleyo ukuthi awine. Ngoba obekuvele sibili kungathi kusipha izidlabuzane, kusiphe lokuthi esibona ngathi uzawina, kuyilokho ukuthi ukuphuma kwabantu besiyavota, lokho esithi thina i-early voting. Nxa sikhangela ukusukuma kwabo besihamba besiyavota, sibe sivele sengathi sisilethemba lokuthi ama-early votes lana aza kuba yiwo ama-Democrats. Ngoba ama-Democrats andise ukuthi abe yiwo aphangisa ukuyavota andukuba ama-Republicans abesesiba yila abuya ngelanga lonelo elokuvota. Manje lokhu kutshengisele sengathi ukuyamhlupha u-President u-Donald Trump.
Baba Tabanginare, ubona njani konke lokho?
Akula Electoral Commission efana le-ZEC ekhaya. Yikho ke into encedayo nje ukuthi amavoti abalwa, ivoti yomuntu ngumuntu idale umahluko, icho ukuthi mbani owenileyo. Yikho ke amavoti wonke abalwa. Sibone ke khathesi ke ngemva kweminyaka almost 244 years sokulo vice president ongumama. Yes, as we Hillary Clinton wazama ukuthi enjene laphana ebe ngupresident ngenelisanga, kodwa sokwenzakele ukuthi for the first time uKamala Harris nguye osezaba ngu-vice president kaJoe Biden. Kukhanyeleleke ukuthi omama sebezathola ezinye izikhundla eziningi, bakhanyele usecretary we-treasury, usecretary mbeni we-defense, ukuthi ama-Democrats engadala umahluko, engabuya lezinto ezintsha.
Laba ngabanye abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kupheji le-VOA Ndebele. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo The Connection uMike Hobe weStudio 7 uxoxa labatsha ngesimo sezempilakahle elizweni ngesikhathi lizwe njengawo wonke emhlabeni jikelele lilwisana lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomkhakha bathi izulu lilakho ukuna ngokulingeneyo lonyaka, kodwa abalimi bona bathi kulakho ukuba lendlala ngomnyaka ozayo ngoba intengo yenhlanyelo lemvundiso idla phezulu. Lokhu kulakho ukucobodisa umnotho welizwe wona ogcile kwezokulima. Isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso samakilogram angamachumi amabili lanhlanu, 25 kilograms, sibiza imali ngamadola afika phose inkulungwane eziyithoba nomunye, 9,047 Zimbabwe dollars. isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo oyingcweti kwezombusazwe uthi amalungiselelo okulima awalonyaka alukhuni.
Amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana. Labo abalima ngenkabi, inkabi zicakile, lezulu lingaze line ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibile ukudonsa ikhuba okuzwayo. Kanti-ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lapho okunye-ke okuphezulu kakhulu okuzakwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona ngoba imali ebantwini kayikho, inhlanyelo kayithengeki ngoba laleyo nhlanyelo kuthiwa iphiwa abantu abalutshwane, iphiwa ngendlela ezingacaciyo. Kanti layo leyo nhlanyelo ngokwayo ivele intutshwane, ikakhulu kulumhlubulo wabantu laba abathanda ukulima umumbu eMandebeleni.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sesigaba seMathebeleland North Edede umnumzana Stanley Torima ongukhansela njalo walumango othi bakhona abaphiwa inhlanyelo nguhulumende.
Abantu lonyaka bayalungisa okusibanga esiphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sebefakile amanyuwa emasimini, umkhuba sebewufakile emasimini, kwaganyulwa inenje, kwayenziwa imisebenzi yonke eyenziwa namalungiselelo abantu nxa belungiselelo ukulima. Hhayi, ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South umnumzana Solani nje Mnyama Moyo ongumgcini sihlalo njalo webandla le MDC Alliance kulumango uthi lanxa inkomo sicakile abantu sebelima besebenzisa uhlelo oluthiwa ngugajompo njalo inhlanyelo iphiwa ngobandlululo kuphiwa amalunga ebandla leZANU PF kuphela.
Babagandi, indaba yenhlanyelo lobunzima obukhulu kakhulu. Awula muntu okhona ukuthenga inhlanyelo, inhlanyelo iyadura. 10 kg i-3,965. Awula muntu ongaba layo even 3,000 pond leyo. Ngoba ikakhulu ngananzelela esigabeni sethu ma South, singabantu besithembele abafowethu abaseGoli labaseBotswana nge-lockdown leyo ekhona. Abaningi sebaphuma imisebenzi, abaningi abasebenzi. Kunzima ukuthi abantu bathole ukuncediswa. So silobunzima kakhulu ngendaba yokuthi inhlanye siyayithenga kuphi ngoba lo government enje akula kuncediswa okukhona. Akula la ma-organization ancedisayo ukuthi kumbe nganika abantu inhlanyelo. Le nikezwayo ilokukhetha kulabanye abayithola la bangayitholiyo.
Ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi abantu balakho ukusebenzisa inhlanyelo abalayo kuleyo kuthenga ezitolo.
Isixwayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo, whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi. Lezo zinhlanyelo general ezonyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo. Mbona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo. Then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayele ukuthi hayi siyaphonguthululela ifertilizer kumbe umvundiso, kodwa umvundiso omkhulu kakhulu ngumquba. Mina ngiyaxwayisa ke kakhulu ukuthi nxa kuliqiniso ukuthi umhlabathi yiwo omumetha ukudla konke okudingwa izinto esizihlanyelayo kumbe izilimo zethu, kuqakathekileke ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi. And ukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba, and sinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nxa engadliwanga zinkomo lawo siyawekela emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona. Ngibona ngani isixwayiso engasinikeza abantu.
Uhulumende ulohlelo olokuphathisa abalimi oluthiwa mfumvuza kumbe intwasa, kodwa ayisibo bonke abafinyelela lenhlanyelo lemfundiso phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande nise Washington DC. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama wickets ayi-9-2 emdlalweni wesithathu njalo ungokugcina ohlobo lwe-2020. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi alikhulu lamashumi amabili lathoba mune munye kuma-overs alo angamashumi amabili njalo belilahlekelwe ngabadlali abayithoba mune munye. Ukapteni weqembu leZimbabwe uChamu Chipapa nguye othwele amaranzi athe xaxa njengoba ethwele angamashumi amathathu lanye 31. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi kunenye okumele kulungisiswe kuqembu leZimbabwe leli lamaChevrons.
Singakhangela iqembu leZimbabwe Senior Men's Cricket Team ababizwa kuthiwa ngamaChevrons. Kunengi sibile simile sokulungisise laphana ungathi ungakhangela iqembu elePakistan lisenze lesinqobe emidlalo yonke yethu 20 nge-3-0 kanti umdlalo ogcina lapho sinqotshwe khona nge-8 wickets sibe singekho sibile emdlalweni sibe singekho okutshengisela ukuthi ungakhangela abadlala njengabochamu Chibaba uyazibuza ukuthi kungani benikwa kumbe umthwalo ukuthi beze bebengabizwa kuthiwa ngabakhokheli beqembu njalo kuyini okwenza bebizwe phakathi kweqembu ngoba kunengi sibile abakwehlile abalantu abayenzayo etshengisela ukuthi hayi bafanele ukuthi bebekuthumela liyana so kutshengisela ukuthi iqembu leZimbabwe Nations Team mhlawumbe endlela abakhetha ngayo iqembu labo kumbe mhlawumbe abadlali ababekhethiwe asiyo esingayithi quality abamele bedlalele iNational Team.
UDonald Tiripano ngomunye umdlali othole amaranzi athe xaxa njengoba yenelise angamashumi amabili lathoba mune mbili. Impumelelo yomdlalo namhlanje icho kuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 kumncintiswano we-2020 njengoba linqotshwe lasemidlalweni emibili yakuqala. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayi-6 kuthi emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2. Kumncintiswano wemidlalo ye-1-day international iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-2-1 njalo ngokunqoba elikwenze kumdlalo owodwa lithole imihlomelo elitshumi njengoba imidlalo le isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe usisebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ingcwethi kwezempilakahle zipha umbono wazo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi liqansa inani labatholakala belegcikwane leli koBulawayo. UZulu koBulawayo usedlela evalweni esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ngemva kokuqansa kwenani lasebebanjwa umkhuhlane wesihudo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.